balendaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela, kuyakhanya lapho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Kumele sikhangele ukubana akaso baba uMnankagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminista wabo we-Foreign Affairs, kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengene la kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult, wazama la ukuthi uyabaleka abaleka but kumgceke ukubana hhayi into abayenzanga ayilunganga. So ukuthi baya kuSadiq baya ku-African Union yinto abayithambela khona ngani, befika la kuSadiq kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana yindaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibhesi ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasotsha to aya ku-United Nations, yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-African Union bewakwanisa ukuthi wakulungiseni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele, kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokho esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokho abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokuqala kwabo.
Siyawathi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so kuzokugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
Ubudlelwane lobo kumele sikukhangele, le mpengisizwa uminista ekhuluma ngabo ubudlelwano, kumele sikukhangele sizukuthi ubudlelwano lobo babuya njani, ngobani ababephambi kobudlelwano. Ubudlelwano bulethwa ngama-revolutionary parties, ama-parties alwa impi. So siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwano obuhle leZimbabwe lapho esasikhangela i-PF lezanu PF, kwakungena izinto ezinje. Kodwa ngokubuyela kwamabandla la amatsha ayebe sesithi bona ngama-new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwano lobu obabuvele bukhona, leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi bokulobudlelwano obuhle, sebefika sebephambanisa.